Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Ukhulume lokhu lamhlanje embuthanweni wokukhumbula waye ngumkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai eBuhera.
Namapolisa ebekhona, kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu kade ngimangaza ukuthi singaba kwenzenjani.
Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party.
Esizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngabe emindaweni ezishiyetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nezithathu ezidakamizwa bayezokwecasi benze ama-competition ezamacansini.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezishiyeneyo. Zonke lezindaba kanye lokunye sizalithulela khona khonapha emsakazweni wenu we Studio 7. Inkulungwane zabantu zibuthene eBuhera ekhaya lomuyi owayengumkhokheli webandla le MDC umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka odluleyo zimkhumbula. Osekhokhela ibandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa esethula amazwi akhe uthe umkhokheli webandla uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Ke sizwe amazwi akhe.
Dalo kupakati pamunangagwa nesu. Kana tisina kuita izozo zimwe zese zvavari kuita nevamwava kutamba pada. Go way forward. Dialogue is the only answer. Patakati munangagwa ukaramba une musikanzwa wokusada dialogue. Tinoenda muno kutorera bumbiro remutemo. Tochirakidza kuti masimba tinawo. Ndava momo tisinayo. Hapana akavhotera munangagwa ndosaka takatsana gaka ku constitutional court. Munozvizwa. Akangomuka agadzwa. Zvinozikanwa izvozvo. Akagadzwa neConcord kwete nemi. Chizamba machisa. Gukula. Saka isakati dambudziko endora takufana kudila naro. Kudila naro kuti zviite sei. Kuti muno achangira tichikurangarira inhasi. Zvamakarwira kuti munyika muve nemareforms. Ndozvatoda kuona. Electoral reforms, political reforms. But also zvakavhoterwa nevanhu zvinofana kuremekedzwa. Isu totungamirira vanhu semavhotera vakaita. Apo hatidududzwa chibhebha. Chero zvikanzi zvakamira sei, zvakaita sei. Tapedza izvozvo, nyika yoenda mberi. Tava neimplementation yeillegitimate government yabva muwana. Havasati vatanga izvozvo tingopedza Congress yedu, ndiri kutenderera muregion. Ndichivaudza kuti uyai uyai tibatsirane kwaita humwe kwaita humwe.
Lo lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa awethule lamhlanje eBuhera ngesikhathi sesikhumbuzo sikamuyi owayekhokhela ibandla le MDC umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhenya kenye.
Okay. Beli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe okwenzakalayo.
Yesesizwe impilo eminingi kakhulu ekhona kanti njalo sabona abantwana kuvike zedlule abantwana bedakwe okumangalisayo edorobheni bejayiva bengena ama night club angavunyelwayo ukuthi abantwana abalenga ngaphansi kweminyaka engaphansi kwe-18 bangene. Kwavuka umsindo kakhulu ngasoze mina ke ngoqambe bawo mabhawa owabonakala khona abantwana abantu abakho happy abantu abajabulanga kanti njalo emalokishini into esikhomoni sesijwayelekile esizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngabe le mindaweni ezishiyetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nathi bayezithatha izidakamizwa bayezokwecasi benze ama-competition ezamacalisini okuyinto embi kakhulu esiphambanisa impilo zabantwana. Abantwana labo bangathatha imikhuhlane bathelelana imikhuhlane lento eziningi ezinjalo kanti esikubona njalo kungani kuyimbangela yalokhu ngabazali abangaphandle kwamazwe abathumezela abantwana izimali abantwana bathola izimali kodwa bengekula responsibility so abantu imali lezo yizo ezidlaliswayo la ezinye lezi zezindlu zona lezi okwenzela khona amavuzu party izindlu zabazali abasemazweni abasebenza nzima ethi bathumezela abantwana. So ke yinto okumele ukuthi njengesigaba umphakathi ancedisane namapholisa labafundisi la wonke umuntu ukuthi silwisane lakho ngoba kuyabulala immorality kuziphatha kwabantu kuphinde njalo kuyamemethekisa nemikhuhlane enjengabo HIV and AIDS.
Manje ngokubona kwakho lokho okufuna kuyenziwa ngamapholisa ukuthi bathi bona bazabopha bonke abayenza ukuthi imsebenzi le engalunganga iqhubekele phambili abafana labamakhombi lokunye okunjalo izaphathisana
kakhulu futhi sikhangele ukuthi lezakhamizi naye wonke umuntu ancedise yalo lamapholisa ukuthi wonke umuntu obonakala encedisa abantwana ukuthi bazivulale ufana lomuntu oqhubela umuntu ichef othengisela umuntu ichef yokuthi azivulale. So leyo muntu kumele aboshwe. Sithemba ukuthi izakhamizi zayo wonke umuntu okhona abantu abaresponsible kusociety bazancedisana lamapholisa. Sikhangele ukuthi kube lemphumela ezancedisa ikakhulu yona leyiviki impela yaziki yona leyo kukuthi kuvamile ukuthi kunje senjengoba kuwumgqibelo izikolo zivulwa kuphela abantwana sebedakiwe besezinto ezinjalo. So ke sikhangele ukuthi wonke umuntu aphathise onganelisa ukuphathisa ngethole lamapholisa ukuze kuphele lokhu kuganga osekukhona. Angeke sivume ukuthi Bulawayo aphenduke iSodoma leGomora.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye ecingweni ekoBulawayo. Phakathi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Nomthandazo Nkomazana isizalwane seZimbabwe eBinga esesihlala eIndia edolobheni leMumbai. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ilizwe leIndia lilizwe elinjani nxa ukhangele abantu bakhona ngabantu abayamukela abantu abavela kwamanye amazwe na?
Hayi abantu bakhona cha abayamukeli abantu especially abantu abamnyama. Mhlawumbe they might accept white people in other races but abantu abamnyama cha abamukeli nje kahle especially ubona nje ma usesitimeleni or in public transport ma ikuthi especially esitimeleni kune 2-seater ne 3-seater ungahlala ku 3-seater wena ungumuntu omnyama oqalileyo ukuhlala akula muntu ozohlala phansi kwakho. So abantu abamnyama vele hayi noma by mistake nje umphinde umuntu olindiya so uyazibamba on the arm ukuthi abone ukuthi mhlawumbe awusalela ngapenda yini eminyama la hayi abamukela abantu
kanti pho njengoba bekhona abanye ama India abamsundu njengathi babaphatha njani bona labo ba
kakhulu bayathola kulabantu abamnyama abangama Indians abalenwele ezinjengezethu and masikhangela i-history thola ukuthi abantu laba baphuma e-Africa kahle kahle but basically singathi bangama Indian cause kudala befike la India so many years I think it's hundreds years back but they are still being maltreated they are so isolated kunzima ukuthi umuntu omnyama olindiya athole umsebenzi ongcono
ukudla ke kunjani ukudla kwakhona sizwa abanye besithi kugcwele ibilebile liqiniso yini
khona ukudla kwabo kugcwele ibilebile kodwa thina esingalijwayelanga sinama choice ukuthi silidlelelo bilebile or singalisho ngoba ukudla okutholakala la eIndia kuyatholakala njalo eAfrica so ukuthi ukuthi sidlelelo bilebile noma cha kahle kahle inkinga kuyabe kungama spices achiyeneyo agcina esilimaza esisini thina esingajayelanga ukudla ama spices
impilo yakhona injani bakhona abahamba endaweni ezinjengama night club kunathwa kubhenywa kukhona yini okunjalo
yebo kukhona noma ngingakaze ngiku experience kodwa kukhona especially abantu abamnyama abahlala elizweni lase-India banokuthi banawabo ama night club babhema into zabo for instance like abantu abe-Africa angazi ukuthi bathola njani ukuthi babheme izidakamizwa ezibuya e-Africa and kunama night club futhi amaNdiya angavumeli abantu abamnyama kodwa kuyatholakala ukuthi amanye ayavumela abantu abamnyama kodwa hayi wonke kuyabhenywa kuyanathwa kakhulu kuyalinyazwana ya yabulawana kakhulu ngezinye izikhathi uthola kuthiwa kulo muntu omnyama otholakele enjanjini and mave efile masebesenza i-postmortem bathola ukuthi egazini lakhe ubegcwele izidakamizwa ezijiyejiyeneyo
manje abansundu bona baningi yini kumbe vele ngenxa yophatho olukhona basuka bebe balutshwane
cha ubona baningi kakhulu baningi ngoba kulamanye amazwe anama-committees for instance city especially ama-Nigerians balama-representatives abo from the embassy bayenza ama-committee okuthi ma kunempatho enjani-njani they report to their committees at a higher level then those committees they actually go to the police and attend to the cases ababe bereporte wona if it was something unfairly done then sekulungisiswa kodwa ma ubuya elizweni elingela ama-committees anjalo kuba nzima kakhulu ngoba uyabe ungela muntu ozokurepresenta in such crisis.
Hayi kuyezwakala siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe sikufisela impilo enhle khona ngapho kwele India.
Hayi ngiyabonga lamba bakanti.
Hayi sibongi. Loke ngunkosazana Nomthandazo Nkomazana isizalwane seZimbabwe eBinga esesihlala kwele India besixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba eseMumbai khonale eIndia. Njengoba sike salethulela udaba lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa obesebuhera lamhlanje bekhumbula ke umnumzana Morgan Tsvangirai sibe lethuba lokuxoxa lesinye isiphathamandla sebandla le-MDC ke sizwe ingxoxo esibela
besikhona le kumele ngisababa uTsvangirai kuhambe kuhle kakhulu sifike ekuseni abanye balele khona abantu babuye ngobuningi beze kukhumbula iqhawe elihle elingubaba uMorgan Tsvangirai umsebenzi ube muhle kakhulu abantu kade bebaningi i-leadership ibe yonke abakhokheli abaphezulu kujabulisa kakhulu kanye lefamily esikunanzelele kakhulu laphana ukuthi lamapolisa ayebekhona kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu kade kusimangaza ukuthi ingaba kwenze njani ngoba kube ngokwakuqala sisiba nomsebenzi omuhle kangaka sikhumbula iqhawe sibone lamapolisa akho aseZimbabwe siba khona kodwa kube kuhle kakhulu msebenzi ube muhle ukhulumile ubaba uMsebenzi Chamisa onguye umkhokheli we-MDC upresident wabantu ukhulume kahle sikile yena kwakhuluma lezi sika ekade zikhona abavakashi kade bekhona lo mngani wakhe obekhona waseZambia layo ukhulume kuhle kakhulu ebebe bonke kakhulu kwezama-union ababemele abantu bakhulumile abantu ngokuthiyana izipika nge-history yakwakwenzayo engakutsho ukuthi ubaba uthwanirayo ube yindoda xa usizwa abantu sebekhuluma ugcina uzibuze ukuthi kathi ngaba uyamazi yini kumbe azanga umbone ngoba mina ngumuntu ikakhulu engimaziyo yindoda mpela kuyindoda yabantu
bebegqoke impahla ezibomvu yini abantu njengoba sasizwe imuli yakoTsvangirai sithi abantu bengagqoki impahla zebandla
ngithe nxa ngifika okwimazi lezi sithi ezigqokile impahla zebandla ngithe nxa ngifika ngamangala ngathi ngabona ezindleleni kuyi-red abantu begqokile okwimazi leyo ukuthi kube kule mpahla ezintsha ezibe zibhaliwe ukubana siyakukhumbula baba Tsvangirai ulale ngokuthula okungimazileyo ukuthi wonke umuntu begqokile impahla ezibomvu okubonisa ukuthi bona abantu azanga bekuzwisise ukuthi kungani bengagqoki ngoba umsebenzi obengumsebenzi weqhawe elalivele ligqoka lezo mpahla zephathi ezikhombisa ukuthi bangama-members ephathi yabantu so kade begqokile kakhulu kukuhle kakhulu
bebekhona yini abebandla leZANU-PF
abebandla leZANU-PF kade bengekho sibe sicabangela ukuthi bazaba khona ngendlela kube kugcwele kakhulu amapolisa lama-CIO kodwa zanga besike but engunanzeleleyo futhi ngibona ngani babonile labo ukuthi kuzoba nzima ngoba abantu kade bejanile ngoba ubaba uNelson Chamisa uthe ngawuthi yakhuluma wathi hayi akulolanga le rally namhlanje sizekhumbula iqhawe lamaqhawe wazama ukuthi ekhulume ngesikhathi esincane abantu bathi hayi cela president ukhulume ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo sikhanuka ukubana sizwe isiphithi sakho enela kanye bawakhuluma so kade bengekwe mbona ukuthi kona mbonani kuncede kakhulu ukuthi bangabi khona ngoba abantu bazondile kakhulu ngekhonomi ekhona ezweni ukuthi kwesinye isikhathi kwekungekho kube kuhle
sizwa kuthiwa umama kaTsvangirai walile ukukhulumisana lomnumzana Chamisa liqiniso yini
akuhlelana iqiniso ngoba mina lami ngomunye kade ngihlele kustage yena ngokwakhe umama usukumile wahaga ubaba uNelson Chamisa wamhaga isikhathi eside kwaze kwafika kimi nami seceleni ngezwa inhliziyo yami izinyembe zizintshentela enhliziyweni ukuthi ashemu bakhumbula iqhawe kube kuhle kakhulu ngoba ngemva kwalokho sihambile sasafika emathuneni sime emathuneni sahamba saya emzini kamama kaTsvangirai lapha upresident ofike wahlala la efuthi wazohlala lefemily sahlala khona basaba ngabantu abadlayo sisiza akazanga lokhu kuyinto nje yamanga okhulumela kakhulu mina ngizibonele ngamehlwami bedumelene emnqanga njengomuntu omukelayo nxa efika endaweni
alo ke ngumnumzana Solani Moyo oyazakala ngegama lokuthi nje emnyama umgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathebeleland North ebesixoxa laye ecingweni eseBuhera
lamlela ndwandwe
lamlela
lwamsheshwe
lamlela nampaba fobe
Izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo ngesikhathi zibhekane lendlala. Kukanti kolunye udaba luphathelane lezemaphandleni, inkomo sezicuba ngoba amadlelo esechabalala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izikolo ziyavulwa ngolwesibili oluzayo, njalo iningi labazali seliqalisile ukulungiselela abantu babo ukuze babuyele esikolo bayeqala ithemu lesibili. Kodwa ukuqonga kwentengo yempahla yesikolo ebalisa ingwalo zokubhalela kanye lezigqoko ama-yunifomu selithiye iningi labazali litshaywa ngamakhanda. Imbiko esiyitholileyo namhlanje iveza ukuthi bebebaningi abantu emngceleni we-Beitbridge abakade bechapha belibhekise emesina kwele South Africa, iningi lisiyadingela abafundi impahla zesikolo ngoba zingasabambeki kuleli. Unkosikazi Rebecca Ncube oyemawane phansi kwenduna uNhlamba uthi isikolo zithi zifuna imali esandleni lapho isikolo zivulwa ngolwesibili kodwa abalayo.
Lapha sithwele ubuzima obunye obumangalisayo. Izikolo ziyavulwa nje, hayi, asila la mali, asila lani. Abantwana kuthiwe babuye bephethe izimali ezandleni. Manje vele kasilayo nimali leya, ngiyazi ukuthi sizabaphathisa ezandleni. Kuthiwe obuye engelayo uyaxotshwa. Manje hayi, asikwazi ukuthi imali le sizayithatha ngaphi. Ngapha le ndlala, le ndlala vele azange sike sivuthise ngitsho. Vele kasitholanga ngitsho, loni joto kasidla.
Omunye njalo umzali uNkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe, yena olomntwana ozabhala uFom 4 lonyaka, ukhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo i-school fees kanye nengwalo zokubhalela.
I-school fees zangikhona zikhwelile kunzima okunye okumangalisayo. Ngapha le nkomo intengo ziyehlile, liyahambisa eGwanda imali yangikhona ukuthi uyithole kube nzima. Nxa uthe wathengisa inkomo leyo, ukudla kwenkomo kakusekho, ngitsho amanzi awasekho. Lo nyaka vela sikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi ngabo abantwana, ngoba besikhangelele khona enkomeni lezo lazo kakucaci. Ngapha amabhuku la akhwelile, ibhuku elilodwa lapha ekhaya silithenga nge-$2.32, i-ball point ibizidola.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakamuzi emawane uthi sebehlalela evalweni besesabela ukuthi inkomo zabo zizacuba. Umoyo uthi sekuthe basusa inkomo zabo emlageni.
Izifuyo azila manzi, azila kudla. Sizothi lo nyaka vele mbulazani ukuthi kufike nje ugasi ziphila, sabe sesihlezi sahlinza ngoba hey, le maplazini khona lapho kumele ziyekudla khona, eyi, amakhiwa adla ubhedu lawo. So bathi bona abantu kumele bakhiphe izinkomo zabo khonale sithembe khona kubo-cold storage khona ngayo. Sebevala amanzi, umuntu uyazi ukuthi le nkomo khonale kumele siyafika nje umhlaka kusiyafikiwa nale i-weekend lale. Kumele abantu babe sebekhiphile bonke inkomo zabo ngoba hayi hayi kuzima.
Umoya uthi labo babhekane le ndlala enkulu njalo izakhamizi lokho zingakatholi umumbi ovela kurhulumente lonyaka. Osekuthe iningi lihlasele indlala embi.
Kuzima la ngapha ekhaya indlala la ihlasele, abantu bayalamba, akula bayolokhu. Uhulumende wathi abantu babhaliswe ngoJanuwari, kuzivela namhla abantu yokhu bengakatholi ukudla. Kuthiwa amabizo yamayalahleka, bhalisani kutsha, asazi komeke kumbe bazabeyathola yini. Esingasakwazi ukuthi kube nokuthatha indawo ukuthi uthi sonke lezifuyo zethu hhayi siyafa.
Umnumzana Ntaba yensimbi Mkhwananzi uthi indlala ekhona elizweni idala yokuthi uZulu kasalandela amasiko akhe. Uthi kuyadingeka ukuthi kuhlale kusiyacelwa izulu enjelele njengalokho bekusenzakale kadeni.
Yona besiyibonayo kufanele abantu bayikhulise indlela, bahambe bayekhuluma khona le ndleleni. Siyayibona imimoya yonke lezulu elinganiki. Izulu leli ayisikho ukuthi lalikho, likhona kodwa kungakhulula le ndleleni batshele ukuthi benze njani. Izulu alisoze lwaswele amanzi okunatha madoda, ngoba amanzi la afanele nathwe yini? Anathele izinkomo, anathele izinyamazana, lezinyoka ezisegangeni azifanele zincitshwe ngendaba yethu. Indleleli ifanele iyekhulunyiswa badala bami. Ayisingaza ke thi liswele loba kungathiwa i-climate change leyo, kasingaza ke thi liswele izulu lokuphila kulonele iZimbabwe le.
Ingcwethi kwezenkomo ugatsha lukahulumende olwe-Livestock Production and Development ezansi emaNdebeleni sezikhuthaze abafuyi benkomo ukuthi bathengise ezinye, bathenge ukudla kwenkomo ukuze bengalahlekelwa. Bathi amadlelo aseleyo ngeke senela inkomo ezifika ingxenye yesigidi ezikulumhlubulo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC. Sihlaziya udaba lokuthi ibandla leli selinqume ukuthi esinye isikhundla somsekeli ngamkhokheli walo kube ngowesifazana, i-female vice president.
Kunesisimo sokuthi umama vele sikuyaza esivotile omnye umama 300%. So ngizizathu zokezi zokuthi nxa kuwukuthi omama bafakwa bodwa yini kufike ngoba kuzaphuma umama oyi-1 khonapho. Vele bonke obaba ngikhulumi ngabo ngoba bayibaba bokuqala ukungayivungavoti. Bangayenga abantu bethi hayi sizavota laphana kodwa nxa ipolisi ikhona vele abakwenza. So yibo ama-culprit number 1 kusokubuya kwabanye umama.
Khona ukuthi abesifazana begcinelwe lezi zikhundla kuthiwe lesi esokusekela ngesikamama kumbe ephalamende ukuthi kuthiwe le ikota ngeyabomama, linyathelo elihle yini kumbe kuyabe kutshengisa ukuthi abesifazana banyeke bazithola lezi zikhundla ngokuthandwa ngabantu?
Into ekhona ukuthi angisaboni ukuthi lathi kwesinye isikhathi singomama vele asithandani. So wafica ukuthi xa usokuvotwa khonaphana omama abaningi abamvoteli umuntu ongumama azaye votela ngobobaba.
Khona ukuthi abesifazana laba bavotelani akusukeli phansi khonapho nxa bekhuliswa ngabobaba ukuthi bafundisa ukuthi ubaba nguye ongakhokhela ukuthi abazenzisi
obaba baba kwenza bekwenzisa ukuthi sokuyukuthi omama vele sokule bhokisi labo voto kodwa nje sekakuyukuthi kuhlangene umama labobaba kukalitshwana. Kuvame kuqala ukuthi sikile kunke bathi kunke bathi ci emuntwini engumama kulo muntu ongumama ukhona.
Bona kufika isikhathi sokuthi owesifazana lowesilisa bencintisane bonke nje kulalelwa ingqondo yabo, hhayi ukuthi lo ngowesifazana mbe ngowesilisa.
Kungenzakala xa kuyukuthi sikulili phithuba lokuthi likhankase ngendlela eqondileyo kuyenzakala. Kodwa uyakwazi ukuthi vele kuyaye ngesikhathi esinje lo naloo yabe vele ngedisa lakhe eyalifunayo. So ukuthi singatshintsha ngoba umuntu ukuthi ewuvotele umama sithi nxa amabhokisi ehlangene kusuka kube nzima. Ngibone ngathi kube kuhle kakhulu ukuthi omama zifake kodwa ngoba wonke umuntu uzabe econcentrate ekudingeni umama abe sengingena lapha lapho kuyabe kuyimeni khona.
Sesikhangela lona ibandla lakho le-MDC ungathi liyananza kakhulu amalungelo abesifazana njalo kulamathuba yini ukuthi labo bephathe izikhundla eziqakathekileyo?
Kakhulu kuyakunanza lokhu ngoba kunje omama abangaki baningi omama bakho abancintisa abafuli kunjeni. Ibandla liyakusekela lokhu li-50-50 ayikhona lekota i-50-50. Kodwa njengokhona ukuthi kuyabe kulezinto ezihluphayo ezenza ukuthi omama bangasele zingasaphumanga. Uma umama angangena sithi angene kwi-Secretary General Mbudetiti angene lomuntu ongubaba uzafika ukuthi obaba futhi bayebale balazi indlela zokwenza ukuthi bavotele kulathi abangumama ngoba kwesinye isikhathi niyabungalayo le mali yokuthi ikhampeni yasihambe ngendlela eqondileyo ucine ubaba lwani kusele sekwenzeni.
Kuhulumende lakwamanye amabandla ungathi lakho omama bakhanya bayazithola izikhundla?
Ngiyakhanyela sibili bayazithola. Nale into yekota umama yanceda kakhulu ngoba vele babe bengalayo indlela yokuthi omama bangabasekeli.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Siyabonga Sithandekile. Igama ngu-Chris Gande, lilala.